Ya lapha sokulohlupho lapha ngokube silahlekelwa ngabakhokheli especially kakhulu bona laba age group yabo laba bonke 61 61, and then with those a rank ayiyona kumbelandelana songazani ngamaphahla. Ngibabuhlungu kakhulu, siyalahlekelwa siyalahlekelwa. Ongaboniyo kaboni kaphaphame. Kusiye kusethusa kakhulu ukuhamba kwe leadership yombutho. Yebo kambe ngabothiwa ngomumeja generally ama retired this and that. Thina njengombutho we only retire ngokufa. Esikwaziyo ukuthi khona uba disarmed kuphela ezandleni ukubeka isikhali phansi, but in knowledge and in thinking and experience kuyabe lokho kukhona lapha ekhanda la, kuyabe lokho kukhona embonweni yethu. So bafebare bancinyane kakhulu, bafulathele ilizwe bebancane kakhulu. Ngiyehluleka lokuthi ngikhulume ngakho ngoba ngihlengezela inyembe zincane. Bona abafowethu befulathela ngesikhathi befunakala kangaka, silahlekelwe kakhulu ngamaqhawe lawo. Kuyethusa ukuthi imbangela ivela ngapi. Lapho kulahlekwe khona umuntu egumeni ngezomdeni, akuswelakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo, kuyatholakala. So lapha lakho lekho, njengoba ngisizwa abanye egudwini lapha bathi bona mhlawumbe ama-vaccines lawa abahlatshwayo ba-reacta kuwo, yikho lokhu ngabe kubangile. Yikukhuluma kwabantu khona lokhuyana kokucabangela ukuthi engxenye lokhu engxenye lokhu. Kanti-ke isikhathi sikankulunkulu mhlawumbe siyabe sesifikile, kodwa-ke asonto esingayikhangela kakhulu. Asikhangeleni ngokuthi kanti kwini osokungenile salahlekelwa kangaka. Laye uhulumende kumbe upresidenti laye kakudingisise lokuthi walahlekelwa ngumbutho wakhe awuthembileyo kangaka, kuyini. Yibo laba esibakhangele ukuthi ngabe amxhasa laphana lalaphana, bexhase lesizwe ukuze lazi isizwe sibone ukuthi silabakhokheli baso.
Yona inhlonipho abayiphiwayo bona laba uMajor General abasitshiyayo, uyavumelana layo yini?
Kulokhu-ke okunye lokho ukuthi khona ekugcineni kakhe laba bafowethu, ye kabagcinwe sibili ngobana ngamaqhawe lawa. Inhlonipho abayiphiwa nguhulumende ayithandabuzeki. Besingayitholi inhlonipho enjengayona le kuhulumende wadlulayo. Li-new dispensation le ayila zipra kayila zandla kayila kuthini, iyakhangela ukuthi umuntu wenzeni ngesikhathi sakhe ilizwe leli ulenzeleni. Khona okuyana kuphuma egumeni nje umuntu esiyalwela ilizwe lokhana already liqhawe, yibuqhawe lobuyana. Yes, ukuphunyuka empini nanamhlanje abantu bekhona ngamaqhawe, ngamaqhawe esizwe. Akula qhawe kuthiwa ngele district, ngele ward, ngibe ngele province. Iqhawe liqhawe. So inhlonipho ephiwayo laphana abantu kabayamukele. Uhulumende lo khona lo utshengise inhlonipho, utshengise ukunanzelela ama-contributions ayenziwa ngamaqhawe lawa ombutho. Uqhawe buza ngendlela ezehlukeneyo kusiya ngefield yomuntu ukuthi yena umuntu ebesenzani esizweni selizwe ebantwini. So ngalokho ubone kufanele. Akukhangelwa nje kuphela i-background yokuthi umuntu wajoyina impi. After that, what next? Benza lokho lalokho lanye baba ngama-peacekeepers bahamba balombutho le endaweni ezitshiyeneyo, emazweni atshiyeneyo, besiyagcinisa ukuthula khona ngale okungathi yi-peace mission. So ngalokho-ke ngibona ngazani kulungile khona lokhuyana okwenziwa nguhulumende ukuthi bephiwe inhlonipho yobuqhawe belizwe.